Ama zikaBhayideni mina ngivumelana lawo ngoba ngempela uPutini I think into abengayikhangelelanga leyo yokuthi angavukelwa ngumuntu omthembileyo njalo futhi umuntu ambhadala izimali eziningi kakhulu. Sizile uPutini ekhuluma ukuthi uPrigozhini lesikwadi sakhe sebebhadalwe over $1 billion ukuthi balwe impilo abalwayo for yena le-Ukraine. So ma ukuthi umuntu omthembileyo isocial yilo elithembileyo lokuthi ma ukhangela ukuthi wonke ama-victories esingathi lapho izimpi sezike zawinwa against i-Ukraine zonke ukuthi zikhokhelwa yiyo i-Wagner group ka-Prigozhin. Ma sikujikela-ke leyo group kusho ukuthi hhayi sokukhombisa ukuthi into azisamanga kahle-ke and so I think uBiden mina ngibona ungathi uyibethe ekhanda impela.
Kodwa singathi lasemhlabeni jikelele uhlonzi lwakhe lwehlile yini uPutin ngoba nxa sikhuluma labantu abanengi kakhulu kubo Africa ngitsho lenkokheli yase-Africa ikhanya imphakamisa kakhulu uPutin ngakolunye uhlangothi ikhuluma kubi ngeMelika.
Yeah, well, siyazi ukuthi i-Africa ilo budlelwane obuthize elabo loPutin kusukela kudala ngesikhathi sama-revolution liberation wars. Siyazi ukuthi even for instance iZimbabwe abozaphu bahamba bayetraina khona e-Russia. So i-relationship liyana ikhona inkulu and siyabona even amazwe afana lo-South Africa ayi-part of i-BRICS. Ubudlelwano bonke lobu obukhona phakathi kwe-Africa le-Russia. I think i-America into okumele uyenze and siyabona sebeqala ukuzama ukwenza ukuthi bavuselele ubudlelwano babo abalabo lamazwe ase-Africa ngoba I think for a long time i-America i-neglectile i-Africa especially ngesikhathi sika-Trump